uhlupho olukhona yikuthi abantwana laba kabasenelisi ukuya emsebenzini. Bayehlule kuya emsebenzini ngokuthi imali abayiholayo ayibenelisi ukuthi begadi imota beya emsebenzini, ayibenelisi ukuthi begadi bebhadale ama-rent. Njalo abalabantwana abenelisi ukuthi abantwana babahambise ezikolo. Yilo hlupho olukhona. Kwenziwa njani? Kulungiswa umnotho welizwe. Ngakungalungiswanga umnotho welizwe ukuthi ilizwe lanelise ukubhadala amadokotela la imali efaneleyo, ngibona kunzima ukuthi kuyawathiwa phambili. Kumbe baboleke imali ukuthi bebhadale abantu labo, ngoba izigulane zethu sezihluphekile ezibhedlela. But amadokotela ethu ayehluleka ukuthi ehambe ezibhedlela lezo.
Singathi-ke kodwa kungathatha isikhathi esinganani khonokho-ke okucabanga ukuthi kungenziwa?
Kunzima. Amadokotela la ayafuna ukusebenza, bazimisele ukusebenza, bayehluleka ukugada izimoto abeya emsebenzini. Singasakhuluma okokudla lama-rent. So alobu abantu ohulumende engaboleka imali ukuthi ayincedise lapho kungaba ngcono, ngoba nxa kungancediswanga abantu bamosheka mahhala kuyela sizathu. Uhulumende ngiyofanele adinge indlela yokuthi angakwenza njani lokho. Akuthathe njalo njenge-emergency. Okwakade ezangikwazi ukuthi bakubona kwi-emergency kumbe ukufakwa abantu ezibhedlela abalanda balapho.
Singathi sizwe-ke odokotela kuthiwa baphiwe okuthiwa yi-100% leyo. Singazi ukuthi wena ukubona njani khonokho.
Ngicina ukukuzwa amadokotela abehola imali engange-$60 US dollars. Ngabe vele $100, i-100% babe sebehola imali efika ku-$120. Intengo yezinto zonke ezitolo isikhwele almost by about 150%.